Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 lwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumelanga yini amapolisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona at the hands of from ukuchaya kwamaloya kanye lomphakathi ngoba kusingamaloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
Amagqeda ambala atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Sibona ama cases okuhlukumeza ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other. Crimes against each other. You are my cases amaningi esiwabonayo lo education abantwana bexotshwa ezikoleni nxa kungabhatheli school fees.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqa emhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele UN Declaration on the Right of the Child. Kuhlelo Woza Friday liviki lomculi wengoma zomdumo okholo uStanley Nyathi odabuka eNkayi ecula eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha ambalwa atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona ngodaba lwamapholisa abaphatha ngocuku ebahlukumeza bona besemsebenzini. Amagqwetha la ase ugwalo lwezikhalazo efuna amapholisa achiyane lomkhuba ukubahlukumeza nxa beqhuba umsebenzi wabo kanye lokwalisa uZulu ukutshengisela ekhonona ngokungamjabulisiyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amagqwetha la abehlabela efola ezibophe ngamabhanditshi emakhanda njengesibonelo sokulinyazwa bethwele amabhakane abemumethe imibiko yokukhuza amapholisa uhulumende labezomvikela. Elinye lamagqwetha eliphatheke kulokhu kutshengisela uMnumzana Jabulani Ndlovu osebenzela inkampani yamagqwetha eyemthethwa eNyambirai Law Firm uchasisa ngohlelo lwabo lwanamhla.
Akumelanga yini amapholisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona at the hands of from ukuchaya kwamaloya kanye lomphakathi ngoba kusingamaloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
UNkosazana Sandra Dizwani elinye njalo igqwetha ulandisa phezu kokuchiwo ngamabhanditshi abekade bewabophe ekhanda.
Ibhanditshi lele ndibophileyo litsho ukuthi asivumelani nezinto ezenzakalayo ezenziwa ngamapholisa ebantwini. Ngakade lilandela intathela izindaba ngamalanga aphelileyo lingabakwazi ukuthi khona one of the lawyers wachaywa and labantu nje ababezihambela abanye last week bachaywa balimala.
Ukhuthaza uhulumende uNkosazana Dizwani ukuba ahloniphe imithetho emunyethwe isisekelo sombuso.
Besicela bebona ukuthi umthetho uyalandelwa ngoba kuqala phezulu kusiya phansi.
Amagqwetha la aqale ngokuya ehofisini yomphathintambo wendaba zasekhaya bayachiya ugwalo lwezikhalazo zabo. Besuka lapho baluqondise esigodlweni samapholisa ePolice General Headquarters lapho abanikeze lolo gwalo isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena ohle wabaqaga besese Greenwood Park lapho akhulumisane labo khona. UNyathi uthembise ukufikisa lipetition kusikomitshi wamapholisa uPolice General Godwin Matanga. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha eyeYoung Lawyers Association of Zimbabwe, YALAZ, bexhaswe ngezinye njalo ezivalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights leyeLaw Society of Zimbabwe. Ukukhatshwa kwabo ngamapholisa kube yisimanga esikhulu njengoba eyiwo aqhubeka evimba ukutshengisela kwabantu ezikhathini eziningi. Kunje abenhlanganiso yabamela abasebenza emabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAWU, bekhweze udaba lwabo lokwalelwa ngamapholisa ukutshengisela emahofisini omphathintambo wezemali kunsukwana isanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo lamhlanje baqoqe umhlangano wabatsha othiwa yisymposium ngesilungu. Benanza iminyaka engamachumi amathathu kwasungulwa ilanga lokuqakathekisa amalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele UN Declaration on the Right of the Child. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Abatsha abavele ezabelweni ezehlukileyo zelizwe babuye ngobuningi ukuzongenalo umhlangano owenzelwe eHarare. Umnumzana Maxim Murungweni wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for Children uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi amalungelo abantwana eqhubekela phambili engaqakathekiswa.
Sibona amalungelo abantwana lokhu ephulwa ngabantu, kukhanya ukuthi abantwana babeyenjisa abantwana bebancane, sileyo esithi i-forced marriage, child marriage abantwana lapha eZimbabwe lokhu kusenzakala. Abayifaki imali eyeneleyo ukuthi abantwana babe behambe esikolweni, abantwana babe bethole ukudla okuningi. Besekuyindawo yokuthi bona abantwana baphiwe amathuba okuthi bekwanisa labo ubehamba emdlalweni besenza izinto eziningi labo, imbono yabo izwakala ngabanye.
Unkosazana Thobekile Sithole osebenzela inhlanganiso ye-Justice for Children eyakobulawayo uthi ukusilela kwemali lokungamanga kuhle kwesimo somnotho sokubangela ukuthi abantwana behlukuluzwe njalo bephatheka kumikhuba emibi.
Sibona ama cases okuhlukumezwa ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other, crimes against each other. You ama cases amaningi esiwabonayo lo education abantwana bexotshwa ezikole ngenxa yokungabhatali school fees or other reasons, but into enkulu esibonayo yi lack of imali. Abantwana sebexotshwa ngenxa yokuthi akulamali, and ngenxa yokuthi akulamali abantwana abasaye esikolo, so sebeyenze ama-things like vuzu parties or deviant behavior, especially ukutshontsha. There's been an increase abantwana betshontsha, bengena ezindlini betshontsha izinto.
Uthi ezabelweni ikakhulu abantwana babhekana lobunzima ekutholeni ingwalo eziqakathekileyo empilweni zabo ezinjengezokuzalwa loba ezokuhambisa.
Into esiyibone ukuthi i-birth registration kukhanya ngathi yinto ema-communities, yinto ekhulunywa ngabantu abaningi ukuthi abakwanisi ukuthola ama-birth certificates. Bengathi siyazama ukubancedise sibatshele ukuthi ama-requirements abe-birth registration yilokhu, kodwa nxa besiyakhona ngale emsitheli befika betshelwe okunye, so begcine be-give up. So ukusela i-birth certificate, it affects okuningi. It's just not ukuthi awula birth certificates, it affects education, it affects access to justice, it affects okuningi njengomntwana and i-right to identity yomntwana.
Uhulumende yena uthi uyasekela imizamo yonke yokuthuthukiswa kwamalungelo abantwana ngokwethula imithetho ebanikeza amalungelo ngokugcweleyo. Wasungula njalo lesikhwama sokubhadalela indleko yemfundo yama-school fees ebantwaneni abaphuma emulini zabaswelayo lentandane. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Odokotela bezinga laphansi ama junior doctors abaphiwe amalanga amabili izolo ukuthi babuyele emsebenzini ngemva kokuxotshwa nguhulumende bathi kabasoze benze lokhu ngoba uhulumende elokhu engakangezi iholo labo. Odokotela bedlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi besetheswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho. Kodwa ngemva kokungenela kwabezinkonzo uhulumende usuke wababuyisela emsebenzini izolo esithi kumele babe sebeqalisile ukusebenza kungakedluli amalanga amabili. Inhlanganiso emela odokotela laba iZimbabwe Hospital Doctors Association ithi amalunga ayo kasoze aphindele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhwezi iholo lawo. Odokotela bezinga laphezulu ama senior doctors labo bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabala mali yokugada besiya ezibhedlela. Njalo bathi abasoze bamukele imali ethenjiswe ngusomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association isilobele amapholisa iwazisa ukuthi amalunga ayo azatshengisela phezu kodaba lweholo eHarare ngeviki ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wamalunga alinhlanganiso udokotela Ngqabutho Dube osebenza esibhedlela sempilo yena othi imali abayiholayo incane kakhulu.
That's minus $800 for senior doctor from in Akdala wayehola plus or minus 2.8, so which means he reduced almost a quarter now of what it was there about. Indleko zomuntu okhona lapha ukuthi ukudla konke ukukhwelile kuhambelana lokuthiwa i-interbank rate, amandla kagetsi lawo akhuphukile, ama-rate awekhansili lawo akhuphukile, ama-bills wonke nje akhuphukile. Uyo uthi nxa uvele uhola imali ade uyihola 2 years or 3 years ago ifiga lokhu ingakanjini vele ngeke wenelise ngoba even the fuel layo iyakhuphuka almost on a weekly basis ngoba njengalamuhla I think $17-18 a litre kudala ngesalary rate yale yayisesekudollar something. So umuntu wakhe ukuthi poverty data mlani ereliziweyo angayibona ukuthi ithi umuntu imoli yaziphinga imali enganani, but I'm sure it's more than $3,000-4,000.
Ungasichasisela ngomumo osezibhedlela lapha ngoba sizwa kuthiwa mubi kakhulu, amamotshari izidumbu ziyonakala ngenxa yokusilela kwamagetsi, kanti njalo lasezibhedlela khona abantu bathwele nzima njengoba lingabe laphi nje lingaye emsebenzini.
Umumo umubi sibili, izibhedlela kazivalwanga ngenxa yokuthi besiphana la emergency cover ukuthi akungabuya sibili abantu abaserious babonwe ukuze sizame ukubaphephisa. Kodwa labo balama-condition akade ayenelisa ukuthi baqale bahambe bayokwelatshwa ilangayo labo besingaba-athendi ngenxa yokuthi vele umsebenzi wakhona uyabe usomnene. So ngakho uzathola ukuthi ngenxa yokuthi njalo abantu babe balutshwana ababona izigulane, ezinye izigulane kazisatholi ukubonwa okuqondileyo ngenxa yomsebenzi omningi. Ngakho-ke ezinye zingazingabi zokuphila okuhle, abanye bagcina betholakala lapha emhlabeni. Isifo sethu siwukuthi ngabe udubo lolu luyakhangelwa sibili kakhulu, i-resolution itholakale masinyazane ukuze abantu baphephe baphile basile.
Lo ke ngudokotela Ngqabutho Dube, omunye wabodokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors abaphakathi kokukhalala umsebenzi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umkhuba wokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eyokuzibazela engasimali uqobo usubhahile edolobheni lakwaBulawayo, osekuthiye abathenga lokuthengisa imali ngaphandle komthetho osiphatheleni bethwele imikhono ekhanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe edolobheni lakoBulawayo sekubhahile, osokusenza ukuba abakubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha osiphatheleni basebenzele evalweni. Unkosikazi Josephine Mutero, okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emigwaqweni yedolobho lakoBulawayo, uchaza udubo ababhekane lalo ngemali yokuzibazela.
Mina ngazi lokhu ngithengisa khona phansi akubona. Ngiyaqalisa mina loku-identify mina le problem lokuyibona lungisa. Ye, kusitshayisa ngovalo ngoba uyakuzwa omunye lapha uzwe sithi khona utshayisa ngovalo lokuthengisa nje yabuza. Loba singanikwa ulwazi lokuthi yabikhayele kanjani.
Umnumzana muzi wakhe Moyo uthi imali eziyisiphamaso zikhona njalo lokhu kubangelwa ngumumo okhona ezweni.
Hayi imali zamafege zikhona sibili ngoba lapha thina esisebenza khona siyasizwa abantu bekhuluma omunye wezwa sikhuluma sithi hayi ngihlangane layo lami lapha sengitshayiwe ngefege. So into ekhona sibili asonto ukuthi izinto ezingekhoyo zikhona njalo mbona ngani ukuba khona kwazo kubangelwa nje ngumumo wona lo khona lo ukuthi abantu abasebenzi abalamsebenzi. So ukhanya into yona le ebahlupha kakhulu so uyibutsotsi. Sebe badinga indlela zokunjani ezokuphila. Ya lapho ke khona kokulobunzima khona njengathi thina imbangela yakhona yiyo phela enkulu ukuthi kuze kwazi ukuthi kwenziwe. Nxa kuyukuthi kuyukuthi abantu abasebenzi kumele abantu besebenze. So ngibona ngani khona lapho okulenkinga khona. Ukuthi amafekila umuntu engasebenza uyahola. Ucabanga ubusela ngingakucabanga.
Unkosikazi Margaret Moyo uvumelane lo Moyo ethi abantu bathathelwa imali ngemali eziyisiphamaso.
Siyababona amafeka ningi abayabuya labo abantu bayakhala akhona angazi ukuthi singayenzelani ukuthi abantu bayathathela abantu izimali zabo abantu bayakhala ngoba banika abantu amafeka.
Amabhanga ambalwa akhulume le Studio 7 achaze ukuba imali eyisiphamaso ivele ayifinyeleli ezandleni zabo bayizwela emkambo wensitha ngoba banemichina ehlola imali engenayo lephumayo ebhanga. Isikhulumi samapholisa unkosikazi Precious Mango uchaze ukuba abakabi labantu abamangala amacala okuthola imali eyisiphamaso edolobheni. Idola leMelika leRand lakwele South Africa yizo imali esezivame ukutholakala ezimalini zokuzibazela ezingasize qiniso njalo osiphatheleni bathwele imikhono ekhanda. EZimbabwe ungatholakala uthenga kumbe uthengisa imali yakwamanye amazwe emigwaqweni kuyabophisa. Labo abatholakala belemali eyisiphamaso kungakhathalekile ukuthi yimalini umuntu ulakho ukuya ejele okweminyaka edlula ichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lingakhohlwa ihlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kuhlangothi lwezempila kahle ngesikhathi odokotela bekhalale umsebenzi. Ithumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singakaya esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beChina lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lilolonga umthetho ozakwalisa amalunga edale lephalamende lakwele Melika asekela umthetho kamongameli Donald Trump wokusekela uzibuse wele Hong Kong ophikisa ukubuswa kwalelo lizwe ngeleChina. Umongameli Donald Trump ubonakale izolo ekwele Afghanistan kuhambo alwenze engazisanga muntu esiyafisela abezomvikela beMelika abakhonale ikhefu elihle lokubonga usomandla ele Thanksgiving lapho azise khona ukuthi bayakhulumisana labesiTaliban ngodaba lokumisa ukulwisana. Ilunga ledale lesenethe leMelika, iNew York Senator Chuck Schumer ubike ngokusungula uhlelo lokwalisana lokulwisana lohlupho lokugonga kwenani labalimi abazibulalayo esigabeni sakhe. Ukungasebenzi kahle kwemichina ebheka indizamchina zisemoyeni okwenzakale ngomvulo kubikwa kubangele ukuhlala ngesiphangiphangi kwengatsha zomvikela emhlanganweni abawenze bephansi kwedale le Joint Operations Command kumbe JOC ngamafitshane. Akulandiza mchina kade zivunyelwa ukungena kumbe ukusuka elizweni ngomvulo. Lokhu kubangelwe ukuthi nxa limchina ingasebenzi kulakho ukungena lokusuka indizamchina elizweni kungaziwa muntu okungafaka ilizwe engozini. Inhlanganiso ebona ngokwenyuka lokusuka kwendizamchina emagcekeni awendizamchina e-Traffic Controllers Association ithi ihlezi itshela uhulumende ukuthi athenge imichina emitsha ngoba ekhona isimidala kodwa lesi sicelo asikhangelwa nguhulumende. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Loba laphana kwakukhuluma ngesikele sombuso kwakushiwa khona laba abagcina kumbe umoya abancedisa indizamchina ukwehla kulokuphapha bafaka kusigaba se ama-services aqakathekileyo. Bavele kuthiwa khona abavunyelwa khona ukutshengisela kodwa njengoba ngihlala ngisitsho ukuthi isisekelo sombuso vele sithuna ngokwakho ngaso siyavuma ukuthi nxa isisebenzi sikhonona sikhala lomsebenzi. Lokhu abakwenzayo ngiyabona ngathi nxa bevele bakhuluma nje ukuthi bazakhala lomsebenzi kuqakathekile ukuthi i-civil association lana khona eZimbabwe lana e-Traffic Controllers Association bathathe amalungelo awo bayasebenzisa.
Sike sezwa iminye imbiko ethi kungakwa kubangelwa imchina esingasasebenzi kahle ngoba isimdala kakhulu. Ubona njani khona?
Yelo lingaba liqiniso ngoba phela uyazi ukuthi imichina vele ihambelana lendege leyana imichina edulayo kakhulu. Ekuthengweni wayo kunokudlwangudlwangu le-corruption eningi. Uzabona ukuthi engxenye abantu ababebeduzele umhlangano weZANU-PF yibo abanikezwa ibhizinesi yakhona sebethenga imitshina leyana engasebenziyo kumbe ivela ngaphi ngapha. So akwethusi ukuthi njengoba vele ilizwe limimanzonzo kanje imali zakhona ezokuzuza ezokuthenga imitshina yalezi nsuku kabalayo. So kuthi kuyatshayisa amakhanda odade labafoti abasebenzayo ama-air traffic controllers. Kuqakathekile ukuthi bathi nxa sisemsebenzini bakithi sinikani imitshina emitsha esebenzayo. Xa ingasebenzi balelungelo lokukhala lomsebenzi.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu le-Highlanders uHendrik Pieter de Jong usekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuba babuye ngobuningi kuzolisekela emdlalweni walo oyifinali yalo nyaka yomncintiswano wenkezo yeChibuku elizawudlala lelenkezi Platinum Stars kusasa kwaBulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yonke indlela ziqonde enkundleni Papa Fields kusasa ngomgqibelo lapho iqembu le-Highlanders elza nqikelana khona lelenkezi Platinum Stars kudingwa intshantshu zalonyaka ezomncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uDe Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba abalandeli beqembu le-Highlanders bazadlala indima enkulu ekuphumeleleni kwaleli qembu lona elile minyaka embalwa lingenzake liphakamise isicoco.
Iqembu lethu yilo elilabalandeli abaningi elizweni njalo lakusasa nikhanye lele ukuba iningi labalandela libe ngelisekela thina njalo kumele bahlabele kusukela umdlalo uqala uzofika emaphethelweni.
Ukuze lifinyelele kuyadlala kufinali iqembu le-Highlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano ukuthi kusigaba se-quarter final linqobele FC Bladam nge-3 kanya ikanti kusigaba se-semifinal iqembu le-Highlanders litshayele ZPC Kariba nge-1 kanya. Ngakwelinye icele iqembu lenkezi Platinum Stars lona linqobele Mushwane Stars nge-2 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano kwathi kusigaba se-quarter final linqobe iqembu le-Black Rhinos nge-5-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa ikanti kusigaba se-semifinal iqembu lenkezi litshayele Harare City nge-7-6 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu le-Highlanders ligcine ukuphakamisa isicoco esizwayo ngomnyaka ka-2015 lapho elinqobe khona ele Chicken Inn nge-1 kanya ku-final yenkezo ye-Net 1 ikanti iqembu lenkezi Platinum Stars Stars lona liphakamise isicoco seChibuku ngomnyaka ka-2016. Loba kunjalo uDiyo nguthe utshele abafana bakhe ukuba bengakufake engqondweni ukuba sekule minyaka embalwa leli qembu lingaphakamisanga inkezo kodwa bedlale bezikholisele nje umdlalo.
I told the players 2 or 3 times and George.
Sengibatshele kaningi abadlali bami ukuba bakholise amalungiselelo esiwenzayo silungiselela umdlalo wefinal. Baphinde njalo bakholise ukudlala ufinal ngoba phela lo mdlalo uyafana nje leminye imidlalo. Umahluko kuyikuthi wona kumele ube lempumela ohlukanisa amaqembu omabili ekupheleni kwawo.
Nyakenye iqembu letriangle liphakamise isicoco senkezo yeChibuku ngemva kokunqoba ile Harare City ngiyimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Woza Friday liviki silomculi wengoma zomdumo okholo Stanley Nyathi odabuka enkayi esebenzela kwele South Africa. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lisemzansi ukuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculi esilayo kule viki. Uyasebenza abuyacule njalo. Namhla siphethe idlade lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is Faithful.
Le album yi-album yokuqala ngqa ngihiqize uma ngicabanga. It's about 3 months ago. Ithayikli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is Faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Ngiya kufisa nje ngcwele, ngcwele.
Awuzwa ke mfana kaMdluli. Umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzizibulu azi imbali yakho ngamafitshane.
Ngazalelwa kobulawayo Empilo Hospital. Ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary. Ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula. Ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane eprimary. Kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa iEverlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we-a cappella.
Unyathi nguye esilaye namhla kuhlelo Walls of Friday ma usanda kusidobha. Wezwa ile sifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kuneqembu elithile from enkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sounds. Ngingakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lo, ngunanzelele ngoba ngalontsha iCD abantu babuya ngobunengi bawuthenga ngempela ngobunengi namanje basawufuna. One of my song lethi He is Faithful iyatrenda ngempela bayicula indawo zonke. U-August obuyayo 2020 ngihiqize elinye i-album lizobele ngelesibili.
Siyabonga Stanley Nyathi obexoxa ke lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Woza Friday. Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha ambala atshengisele eHarare lamhlanje khonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqe umhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.